amandla okuqala nje silusizi kakhulu ngimfa kabo bomdenge ngoba ayisiphathanga kuhle njengebandla endisithi hayi mayuyu langalezo kumuli yeZimbabwe la kumuli kababa umdenge ngoba ube ngumuntu kade sebenza la kuhle kuhle singenankinga la ende ngumuntu esebenzela umsebenzi wakhe engela uthanda ukulwa engela uthanda ukukhuluma ngento zeviolence ayobe indoda emadodeni asiladuwo ngakho
ye ungasitshela ukuthi siyasibone kwesinye isikhathi amalunga ebandla lenu engayi emfeni ikakhulu emngcwabweni onjengawona lowo lamhlanje belitheni njengebandla ukuthi abantu behambe na
ye asikaze sithi abantu behambe kumbe bengahambi kodwa esikubonayo sithi thina iqawe nxa kuliqawe and njenge-MDC mana ngithi mina ngithi i-MDC siyahlonipha wonke ama-national institutions ukuhlanganisa kuhlanganisela wonke nje abuyabona laba i-national heroes activity siyayihlonipha as a national institution and asikuthandabuzi nxa umuntu eyi-hero efakwe wanikwa isicoco sokuba yi-hero asikuthandabuzi ukuthi sihambe siyahamba ngobuningi bethu and njenganamhla bahambile amadoda bonke labo mama bonke abaku-national executive lama-ministers akithi ahambile ngoba asithandabuzi ukuthi ubaba umdengu ube yi-hero kumbe sithi akudingwa ukuthi kubuzwe ukuthi kambe engaba yi-hero yini ube yi-hero akuthandabuzwa khonokho and kulilungelo lomuntu wonke and kufanele kube ngumuzwa umuntu wonke ukuthi ezizwe ebe lokufuna ukuhamba ku-national event enjengaleyi ngoba kuyabe kufe iqawe lelizwe.